This is Chris Gandhi. Good night.
Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 16 kuMabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gandhi.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihambile ekhothi saya applyela ibail. So sesimelele ukuthi kusasa siphiwe imphumela yangkhona ukuthi ikhothi izamnika yini ibail kumbe nathi.
Ummeli weBinga North edalela eParliament yomnumzana Prince Madube Kosibanda uqhubeka elokho evalelwe entilongweni ngenxa yodaba lokudlwengulwa untombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa.
Ubukhulumende esilaye yenelisi ukwehlukanisa ezepolitiki kanye lamapholisi omela ncede uZulu waseZimbabwe esiyaphambili.
Ingcwethi zokulima zithi ungavuselelwa ngokugcweleyo umsebenzi wokulima eZimbabwe njalo yiwo kuphela olakho ukubuyisela ilizwe esimeni esasiyilo ngesikhathi lithola uzibuse kwezenotho.
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba leviki umsakazo wako kuphathele udaba lomumo wamanzi kobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo.
Ummeli weBinga North edalela eParliament yomnumzana Prince Madube Kosibanda ubelokho esestokisini namhla kulandela ukubotshwa kwakhe phezu kodaba lokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa. USibanda wetheswa njalo icala lokufakela okudakayo kunamnede alupha luntombazana nyakenye andubana amdlwengule kodwa igqwetha lakhe umnumzana Give Mom Viringi utshele iStudio 7 ukuba uSibanda uyalilandula leli cala. Umviringi uthi uSibanda othetheyo njalo leminyaka engamachumi amane wayethandana lontombazana lo wasezithwala bakhulumelana labazali abamhlawulisa inkulungwane zamadola ezingamachumi amane. Sixoxe legqwetha lakhe likaSibanda umnumzana Muviringi othi bazaphenduka emthethwani ndaba kusasa.
Namhlanje sihambile ekhothi saya applyela ibail. So sesimelele ukuthi kusasa siphiwe imphumela yangkhona ukuthi ikhothi izamnika yini ibail kumbe nathi.
Sizwa kuthiwa udaba lolu ludaba lwakudala kanti kungani selusiwa kathe semthethwandaba?
Wena engikwaziyo mina ukuthi into le yenzakala last year ngoNovember. Abantu bahlala phansi bakhulumisana esintwini. Kodwa yeye kathesi ngiyamangala nxa selivumbuluka sokuthiwa sekulendaba yerephu. Kuyangimangalisa lami.
Sizwa kuthiwa umnumzana Sibanda wetheswa njalo icala lokuthi kukhona akuthelela untombazana lo ukuthi akunathe.
Yikho ngikubone emaphepheni amapholisa kodwa angikatholi i-instruction egcweleyo lobufakazi obugcweleyo phezu kwalolu daba.
Ya ungasitshela ukuthi likhangelele ukuba nalolu daba lungehlula ukuthi asiphiwe kusasa ibail kuyahamba njani?
Umthetho uthi kungehlula ukuthi siphiwe ibail kusasa kodwa hayi asikhangelanga ukuthi singanitshi ibail. Nxa singaliphiwanga ibail kusasa lapha enkundleni le yalapha eVictoria Falls sokumele sihambe e-High Court sekwenze i-appeal ye-bail.
Lo ke ngumnumzana Give Mom Viringi igqwetha ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izamasiko unkosazana Stars Mathethebe othi yena amacala anje aseyandile lezinsuku.
Kuyangehlula ukuthi ngingathi kungenxa lomama bebhinywa ngamadoda. Isikhathi esiningi kuba kungaphatheki kuhle engqondweni zalowo obhinyayo. Ngoba ngangike nginanzelela ukuthi kade okunzima ukuzikhondisela kuyini. Ngoba phela ukubhinya umuntu uyaginqa, uginqiwe phasi phezulu. Kodwa-ke nxa ukhombisa uyakhombisa lokhu bophithayo njenge-gentleman. Mna ngibona ngani ukubhinywa kwabomama kudalwa izingqondo ezingaphelelanga kulabo obaba ababhinyayo.
Ukuthi ayisikho na esikuzwayo ukuthi abantu sebetshona bebheke omakhale kukhwini okukhanya kule mfanekiso engayenziyo okubangela ukuthi bebe le micabango yona leyo?
Omakhale kukhwini abalaleyo mfanekiso engamanga kuhle athi angibaphiki bakhona. Kodwa kuyikuthanda komuntu ukuvula umakhala ekhukhwini wakhe aze afike kuleso simo esilompikitho ozamphambanisa ingqondo. Ngoba njalo ubunqunu bomuntu, mina ngokukholwa kwami, ayisibo obudala ukuthi umuntu aze abhinywe. Izolo ukwembatha kwentombi zesintwini bekuvele kuthiye umkhaba phandle, kuthiye intombi inkalakathi lamavele eguqile ayaleleyo. Ngikhuluma ngevele liguqileyo lawo kokuthi ma ulibona uyathala uvalo. Kodwa bezihlanda intombi qi ntinya ntinya zibhukutha egcekeni labesilisa. Ngoba labo abesilisa bakuleso sikhathi iy'ngqondo zabo bezihlangene zanele.
Ezakathesi kazihlangananga.
Iy'ngqondo zabo baba zihlangene bonke sibili. Kodwa laba ababhinyayo angithi akwazi ukuthi obaba bonke kababhinyi, kodwa kulababili abathathu abaginyayo. Yikho ngitsho labo obaba abaginyayo. Awu sengingathuka obaba bonke ngithi kabakho right, kathi njengoba nakuyibe sithembeleki bemhlabeni ngingakhethisa amagosi.
Alo-ke ngunkosazana Stars Mathethebe, ingcwethi ecubungula izamasiko, bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Izisebenzi zemakhansile emadolobheni zithi iholo elizitholayo liphansi kakhulu njalo kukhutshwa umthelo kulo okubangela ukuthi kube lukhuni ukuthi zenelise ukuziphilisa kanye lemuli ngeholo elizitholayo. Lokhu kulandela ukukhonona kwezisebenzi emadolobheni achiyeneyo elizweni ngeholo lazo okugoqela izisebenzi zikamunisipala weGwanda ezikhalele umsebenzi ngomvulo zifuna ukuphiwa iholo lazo elenyanga ezintathu ezedluleyo. Izisebenzi lezi siqalisile umsebenzi lamhla ngemva kokuvumelana lomqhatshi wazo ukuthi zizabe zithola iholo eliphezudlwana nyanga zonke kuze kuyefika inyanga kaNcwabakazi ngoba liyabe lingezelelwe ngesilinganiso sengxenye yalo ngendlela yokuqeda lesi sikwelete. Umnumzana Sipho Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eyohlangothi lweGwanda kuZimbabwe, Urban Councils Association Workers Union, usichazisela okuningi ngalolu daba.
Isebenzi sekhansili lakathethi lokhu esiphila impilo yokuhlupheka. Ungakhangela ukuthi ezindlini abahlala kuzo, abarente kuzo, kathesi baxotshiwe bonke. Natsho bonke baxotshiwe ngoba bengayanelisi ukubhadala, okutshengisela ukuthi abalamali. Kodwa thina sibe sisithi enaleyi encane, njengoba sisazi ukuthi ikhampani kayilamali, enaleyi encane kasiyiphiwe ngesikhathi esifaneleyo ukuze sikwanise ukuphila. Incane sibili savuma, kodwa nasiyiphiwa ngesikhathi esifaneleyo singayenelisa ukuphila njengomuntu wonke.
Ye, kodwa isebenzi esihola imali ephansi ekhansili sihola malini?
Isebenzi esihola imali ephansi ekhansilini sihola $360 ingakathekswa. Ilesithekswa-ke.
Ye, ayingcono leyi kulale iholwa izisebenzi zikahulumende?
Izisebenzi zikahulumende zingcono ngoba zile allowance engathekswayo. So thina esikwenzayo ekhansilini sithekswa konke, bangaze bekunike i-housing allowance ye-$10 babuyela futhi beyi-taxe. So kuthi abasinika khona baphinda besikhathele futhi. Izisebenzi zikahulumende bala ama-allowances atopa up angathekswayo. Thina akula into esingayithekiswayo ekhansilini. I-pay yethu i-basic iyathekswa, i-allowance yethu iyathekswa, akula into engathekiswayo.
Lo mnumzana Sipho Ndlovu umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo esebenzi yohlangothi lwegwanda kuZimbabwe Urban Cancer Association Workers Union.
Zimbabwe lithakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lane lithole uzibuse mhlaka 18 April. Umsakazo weStudio 7 uthanda ukukunxusa mlaleli ukubana usiphe umbono wakho ngaleli langa. Ungasithumela inombolo zakho zocingo ngeWhatsApp uzikhulumele ngelakho ilizwi emoyeni. Kumbe njalo uthumele umbono wakho ngelizwi lakho ngeWhatsApp audio unombolo ezithi 1-202-577-5835. Kumbe njalo kuFacebook loba nge-email kustudio7@voanews.com. Amhlophe Zimbabwe ngokufikisa iminyaka engu 34.
Ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lilungiselela umkhosi wokuthakazelela iminyaka engamachumi amathathu lane i-34 ilizwe lathola uzibuse, uZulu uthi ingagcwaliseka kuphela lenkululeko uqobo nxa uhulumende okhona engenelisa ukuvuselela umsebenzi wezokulima oyiwo insika yentuthuko yezomnotho welizwe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Ingcwethi kwezenotho zihlezi zikugcizelela ukuthi umsebenzi wokulima yinsika yentuthuko kwenotho yeZimbabwe, zikubeka sobala njalo ukuba lungavuselelwa ngokugcweleyo lolu hlangothi lulakho kuletha intuthuko kwezomnotho edingakalayo. Abacebisi bona bakhuthaza uhulumende obusayo ukuba aphange athuthukise lolu hlangothi oseluguqa ngamadolo ngokushesha, hatshi ukuba lokhu ephonga ukukhuluma nje kungekho manyathelo akhomba ukulusekela ngemisebenzi leyo nkulumo yakhe. Umnumzana Nkosana Dlamini uyisakhamuzi seHarare njalo eyintatheli zindaba eloba phezu kwezehlakalo ezehlukeneyo okubalisa ezokulima. Usola njalo okwenza kwakhe lo hulumende okhona ekuthini uvame ukuqhuba inhlelo okufana lolokwabiwa komhlabathi, hathi ngoba efuna ukwenza njalo kodwa kuyindlela ayisebenzisayo ukube lokhu ebambelela kuZulu ukuze athole amavoti enza ukuba abe lokhu esembusweni.
Nganazelela ukuthi lo hulumende waphuza futhi ngoba lolu daba lwaludwa ngobaba uNkomo phela uMoyi. Sisuka sicabanga ukuthi wayekhangele icele lakhe kakhulu ukuthi engaqhubeka esurvivor kwezombuso than ukuthi afune ukunceda abantu, ngoba nxa kwakufuna ukunceda abantu nga wakwenza ukubona 1990 phela. Kodwa wasikuhambelela ukuthi ama-war veterans aqalise ukuyagijimela kuma-farms kuze aphephuke.
Uthi uDlamini kuyadanisa ukuba lanxa leZimbabwe belidume kakhulu kwezokulima ebelisanelisa ukutholisa izizalwane ukudla okwaneleyo libuye lincedise omakhelwane ngokubatholisa ukudla labo, kalisanelisi ukwenze lokho. Okunye athi kuphazamisa intuthuko kuzo zonke inhlangothi okubalisa ezokulima yikwenza kwahulumende. UDlamini athi uvame ukuphambuka kulezo nhlelo azethula kuZulu lanxa zizinhle kungezingaletha intuthuko kwezomnotho.
Induzananzelela ukuthi lo hulumende yizano PF yenelisa ukuzehlukanisa phakathi kwebandla lohulumende. So singathi khona i-contradiction naleyo kunxibana khonokho kukhona khonokho ikusuka kubulale i-system yonke. Ngoba uhulumende esila yenelisa ukwehlukanisa ezepolitiki kanye lamapholisi omela ncede uZulu waseZimbabwe esiya phambili.
Wengeza ethi okunye okubangele ukuwa kwemisebenzi yezokulima elizweni kuyikuncipha kwemikambo yokuthengiselana laba kwamanye amazwe okubalisa weNtshonalanga okube khona ngemva kokuvuka kokungezwani phakathi kwalamazwe leZimbabwe. Umnumzana Stephen Mpofu yena uyingcwethi ephatheke emsebenzini wezokucebisa yiloba ngubani kunhlangothi ezehlukeneyo njalo usebenza ezimele. Ungumuntu ocebisa kakhulu endaweni zamafutha, ekwakheni kanye lezamanzi, lapho uMpofu athi usesebenze kakhulu kundaba zamafutha ezimota ephathisa ngamacebo kunkokheli labohulumende. Ucebisa uhulumende ukuba avuselele ngokushesha uhlangothi lwezokulima ukuze ilizwe lanelise ukubuyela kusibanga abekade likiso sokwanelisa ukuthengiselana laba kwamanye amazwe okubalisa ele Angola lamanye aweEurope izilimo lenyama yenkomo.
Ngobana kulamathuba amaningi kakhulu ukuthi singaya thengisa inyama esiyithola ezifuyweni zethu abayiswelayo kakhulu, kanti ke thina lapha silawo lulwazi lokufuya, sile ndawo ezokufuyela lokulungisa inyama kunxa isihlatshiwe esilarheni yalungiswa ethunyezwe ngamaphambi. lokho kungenzela ukuthi abaningi bathu lapha babe lokuthola ukusizakala ngemali.
Kodwa umpofu uveza ukuba udubo olusuke lwaba khona kundaba zokuthengiselana kokuphathelene lezokulima kusiya kwamanye amazwe yikukhohlwa kwenkokheli ukuyithuthukisa limsebenzi kusikhathi esedlule ngoba sekuqakathekiswa ezombusazwe kuphela.
Ubudlelwano lobo abuhambanise ngayo bakhohlakala ngokuthi sibe sesiphathwe ngezinye ezombuso welizwe lapha. Sasesilibala njalo ukuthi kulabanye abakwethu abaseAngola esingaphathisana labo. Kanti ke akusindaba enkulu ngoba bakhona nathi sikhona, into yemali esiyivuselele ngokujeja.
Ingcwethi kwezomnotho zihlezi zikubeka sobala ukuba ingavuselelwa imisebenzi yezokulima elizweni kanye lezokufuya kungenza libe lakho ukubuyela kusibanga ebelekiso leli lizwe ngesikhathi lithola uzibuse. Zithi kulakho ukuvuselela amankampani amaningi abalisa alungisa ukudla, atholisa uzulu inyama kanye lalungisa impahla eyehlukeneyo. Lezi ngcwethi zibika ukuba angazilandela ngendlela inhlelo zakhe uhulumende njengokuzibeka kwakhe kulakho ukuphathisa ukuthini yande imisebenzi kumankampani. Iningi lawo aseyavala ngoba kungesi wonke umuntu ozaphatheka kwezokulima emapulazini. Lanxa uzulu eluncoma lolu hlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi, uhulumende aluqhuba kusungulwa iminyaka yabo 2000, usola indlela olwaqhutshwa ngayo lapho athi kwasuka kwaba yikuqhubekisela phambili leso simo ebesikhona ngesikhathi usezandleni zabo kuza. Usolwa njalo uhulumende ngendlela ahluthunela abamhlophe amapulazi lempahla ngodli, abanye babo ababeqhuba kuhle umsebenzi wokulima. Ingcwethi zokulima emhlabeni jikelele zithi ngabe lolu hlelo lwaqhutshwa kuhle kwaba lokwabelana ngokulingeneyo umhlabathi phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezimhlophe lezinsundu zaziyagcina zisebenzelana, isimo sokulima elizweni saqhubekela phambili kungela kuphambaniseka. Umhlabathi omningi ngaleso sikhathi kusezandleni zabamhlophe, kodwa uzulu uthi kajatshuliswa yikwenza kwenkokheli kahulumende ekhala ngokuthi lanxa usezandleni zezizalwane zakuleli lokhe kufana, abalutshwana kuyibo abazitholisa lomhlabathi, abantukazana bona lokhe belima endaweni ezingalungelanga imisebenzi yokulima. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ngokusenjalo, umnumzana Themba Dlodlo umlimi odumileyo uthi kumele eZimbabwe lifundise abalimi ukulima okusezingeni laphezulu ukwenzela ukuthi ilizwe lingathengi amabele lokunye ukudla kwamanye amazwe.
Kuyalinywa sibenzobane ezulu libe khona, kodwa kukhanya ngani asisoze sibone la umumbu kumbe amabele wonke konke sikufunayo okumele kusuthi silizwe ngoba kulezinye indawo sibulezilamaplazi amakhulu lapho kwakulinywa khona umumbu okungasalinywayo khona ngenxa yokuthi abantu noma belima balima kwindawanyana okuncane okokudla kwabo kodwa bengalimeli ukuthi kuthengiswe, kuthengisele labo abasemadrobheni noma kuthengisele abakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi phela sihole imali yokuyenzela kwamanye amazwe. So ngibona ngani noma linile ndizulu kusoze kufike lokalo kwaba yikho khona ukuthi khona sasilima lapha eZimbabwe sithengisela amanye amazwe njalo silakho konke okufunekayo okudliwayo.
Singathini ke ngalokho okuthiwa i-land reform kumbe ngithi ukuthathela abamhlophe umhlabathi, ungathini ngakho?
Kwenziwa ngesiphangiphangi lokho, kwakumele vele kwenziwe, kwakumele ukuthi siqalisa kwafana ngo-1980 njengoba nomdala uNkomo wayo vele ekhuluma ngakho esithona kwamele lapha kwabelwane inotho leyo mhlaba. Kwakumele ukuthi kwenziwe ngendlela kuhleli ukuthi sizakwenza ngaloo ngendlela ethize ethize ukwenzela ukuthi ukulima lokho kukhona ukuvuna lokho esasikwenza kungani njengoba nakhathi sisokumile asisatholi amabele esasilawo kudala lezifuyo sezizilutshwane elizweni. Njalo yikho-ke ngisithi mina kungaba ngcono labo abasebenza emaplazini bafundiswe ngoba kuyamele bafundise ukuthi khona kulinywa njani.
Lo umnumzana Themba Dlodlo umlimi, umnumzana Morris Ngwenya okubandla lezanu PF njalo oyingcwethi kwezombusazwe uthi uhulumende wenza kuhle ukuthi ayabele uzulu umhlabathi ukwenzela ukuthi azithuthukise.
Ngakhangela uhlelo lwe-land reform lolo lathi uqalisa vele kwakungenwa emaplazini ayengenzwa lutho lapho kwakungalinywa khona. Kwaphonga ukuthumba amaplazi lawa bephonga ukuhlala lawo bayagcinile kuyukuthi kunabantu abefuna amasimu. Ngakho-ke lokho yikho okwenza ukuthi lokho kube njalo. Njalo singakhangela okwakusenzakala ukuthi bona abamhlophe laba ngesikhathi sayo zesalima bebodwa babenikana izimali lezi belenhlelo ezokunikana izimali izikweleti amankampani belokhu besizana bodwa nje kuphela. Yikho owavusa ulima kufuna imali, kufuna imali, inkalakatha zemali. Even ngenxa yokuthi mhlawumbe uzathi ufake okuyimali kwakho namhlanje, umungu womkhathi ungakuvumela ukuthi uthole isivuno okuyabe kusithi ubana umnyaka ozayo sozwenelisa ukubuyela emasimini.
Ye, siyabona njalo kulalabo okuthiwa ngabalimi bamakhalekhukhwini ukuthi abutsha ucingo kuphela wena uzidlalela khona ngale dolobheni. Kambe konoku asikho yini okubulala ezokulima?
Bakhona sibili abantu abanjalo, kodwa lokhu inkuthazo ekhona ngeyokuthi umuntu wonke onamasimu kuyakhuthazwa. Kathesi uhulumende uyazama ukuthi kubele singathi i-land audit, lapho kuyabe kukhangelisiswa khona ukuthi umuntu osemasimini uyasebenzisa amasimu ngokugcweleyo yini. Nga engenelisi kahambe lapho enelisa khona ukubana asebenzele. Ngakho-ke lokhu ye kuvisela emuva, kodwa ayisiki ukubana abantu abaningi kumbe sithi wonke umuntu olamasimu wenza njalo, ulima ngeselfoni hathi. Iyabe esenza esadinga nje ezinye imali kumbe ephila ngenye indlela. Ngakho-ke lokhu kuyatholakala ukuthi mhlawumbe umuntu yabe elalapho asebenza khona.
Lo mnumzana Morris Ngwenya ukubandlale zani PF njalo ingcithi kwezombusazwe. Ake sizwe umnumzana Zibusiso Moyo umlaleli weStudio 7 ekhuluma ngosuku lukaZibuse.
Angicabangi ukuthi usangayenza umehluko ukujabulela independence, ngoba ezong kusisaphila ngaphansi kombuso wezani. Ayikho into ezenza umehluko ngaphandle mhlawumbe bangacabanga ngenye indlela njengezani PF, mhlawumbe isigcina isizwela abantu. But ezong umbuzo usangaphansi kababa uRobert Mugabe usaselobunzima obukhulu kakhulu elizwe.
Lowo ke ngumnumzana Sibusiso Moyo umlaleli weStudio 7.
Silethemba olujabulele udaba lomumo wezokulima eZimbabwe kususela leli lizwe lithola uzibuse. Ungakhohlwa ke mlaleli ukulalela umsakazo wakho weStudio 7 kusasa, lapho sikhangela umumo wezemfundo lendaba ezibhathelane labatsha.
Umtshutshisi ekuthethweni kwecala lika Oscar Pistorius intshantshi yokugijima yakwele South Africa, umnumzana Harry Nail, uqhubeke ebuzisisa ingcwethi emele uPistorius uRoger Dixon. UDixon uthe ebuzisiswa ukuba amanxeba kaRiver Steenkamp atholakala elawo emhlane ngawokuwa etshayelela esambuzini na, wathi kazange abe lethuba lokuhlaziya ugwalo lokucubungula imbangela yemfa, i-postmortem report. Lokhu kubangele ukuba uNeil athi umthethwandaba kumele umiswe ukuba uDixon ayecubungula lolu gwalo. UPistorius wetheswa icala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp, kodwa yena uthi wayicabangela ukuthi lisela elingene esambuzini lazivalela. UDixon uzaqhubeka ngobufakazi bakhe kusasa.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk, lapha esiyabe sikhangela umomo wezokulima elizweni kusukisela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse mhla ka 18 kumabasa 1980.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Angalaphuma lendaba, ashona lendaba. Angalaphuma lendaba. Angalaphuma lendaba.
Lamhla balaleli kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba, silo Councillor Gideon Mangena oka ward 24 ngumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezamanzi ecouncil. Lamhla sixoxa ngodaba lwamanzi. Siyalamukela kuhlelo Councillor Mangena. Sizwa izakhamizi zikhonona ngokuthi lanxa zivalelwe amanzi, inhlawulo okumele beyihlawule ibuya iphezulu. Lake likhulume ngalolu daba, njalo kwenziwani ngalo?
Bayabuya abantu bezekhuluma ngohlupho olufanayo. Nge ngakhuluma no-director we-engineering services, ndomeya ukuthi besicabanga ukuthi sihlanganise amakomiti la amabili, i-future water supplies le-finance i-committee. Sibona ukuthi uhlupho lolu olwabantu abakhuluma ngalo singaluthekhi kanjani ngoba kuthi abantu bayaphuza lokhu liqiniso.
Lokhu sezwa laphana ukuthi abantu abasavalelwa amanzi. Lokhu kunjalo.
Bakhupha i-water shedding, i-water rationing, ilokhu ikhona ayikhutshwanga. I-water rationing njalo engikhuluma ngayo yiyane yokuthi khona ama-water pipes alokhu evalelwe ukuthi asetshenziswe. Ukuthelela ngawo ukugezisa amamethi ngama-water pipes, ukutshaya izitina, konke okufana lakhonoko. Kusavaliwe.
Siyasibone uluhlu lokuthi amanzi agcwele okunganani emadamu. Ikhona eminye imizamo eyenziwayo ukuthi amanzi lawana engacima kube lamanye alindele ukusetshenziswa ngabantu.
Okwakhathesi ngisathokoza ngesimo samanzi akhona emadamu ngoba sikhulume ngokuthi amadamu amabili aku-100% agcwala achitheka insiza dam lemthabeni. Kuze ukuthi imzingwane le-aphancema leliwancema lawo isimo sawo sihle. It's only one dam elenyankuni elingaphansi kwe-half level eyilo elilamanzi angathokozisiyo. Asihlalanga sakhohlwa ukuthi amanzi esesilawo laphana sesingakhohlwa ngakho. Sisesele mzamo yokuthi izibhorane zethu leziyana ngale enyama yendlovu e-Epping Forest zilungisiswe njalo ledamu lelanele lisiza leliyana ngale i-duplication pipe yokuthi kube lempompo ezimbili ezilethe amanzi encema laphana ngumzamo olokhu khona. Again, le damu leli okukhulunywa ngalo kokuphela igwayithangani lalo sakhulumisana lapha lohulumende lapha.
Nikuyathembisa kulokho elikukhulumayo?
Ukuthembisa kwakhona ngingakutshela ukuthi ngemva kwesikhathanyana esithile ngoba ngicelile kuma-directors, u-town clerk lo-mayor ukuthi sihambe siyebonana nama-engineers ezinwa egwayithangani khona ngale sibone ukuthi okubazileyo kuyini ngoba last time sisiya khona ngale babethe khona basaqoka lokhu okunye okuseleyo okungenza ukuthi baphathise ukuthi uqaliswe lowo msebenzi. Sinukuthi sibuyele ngokwesibili siyebona ukuthi abasithembisa khona sokungabe kuyenzakala yini langokuthi ngale enyamadlovu ngale izibhorane lezane ezazifile sokulungiswe ezingazi ezinganceda ukuthi kungezelelwe amanzi ezalapha koBulawayo.
Siyananzelela ukuthi kulezinye izakhamizi ezingenelisiyo ukubhadala inhlawulo yamanzi.
Okokuqala yilokhu, i-council isibonile ukuthi kulohlupho lwamanzi koBulawayo. I-Health Division yangenela wabhorwa izibhorane okungangokuthi lanxa uvalelwa amanzi endlini ngale i-access yamanzi amahhara ngala akhona ezibhoraneni. Two, nxa ubonile ukuthi lohlupho lokuthi awenelisanga ukubhadala, khangisa uzebonana labekhansilini kube nendlela okhuluma ngayo ukuthi ngibambekile lapha ngiba njengokungaka ngizabhadala ngendlela enje kube le-payment plan ekungahlala nje uzithulele nje kuphela yikhona kwabekhansilini ababuya bezevala khona ngoba siyabe singakwazi okucabangayo ngoba kathesi kunje amanzi abantu babe bakhansilelwa izikweleze nguhulumende. Kusese nabantu khathesi abanye abathi kabafuni ukubhadala uhulumente uzazabuyaze khansila izikweleti leziyana. Ikhansili amanzi ukuthi azezefika kubahlali bezindlu zonke zimali ezichithiweyo. Siyathenga ama-chemicals okugezisa amanzi, impompi ziyadabuka laphana ziyafuna ukurepairwa. Abantu abasebenzayo besenza lowo msebenzi bafuna ukuhola. So wonke umuntu uyabe fanti abhadale amazana awasebenzileyo lana ukuze i-council yayo ingami iqhubekele phambili ngokusebenzi.
Ye, hayi, siyabonga kakhulu Councillor Gideon Mangena. Imalapha ingxoxo yethu, nithemba abalendlebe zokuzwa abazwile.
Ngiyabonga lami mamhlanga.
Siyabonga ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Hello, Chris Gande, lelale.